So we see card defend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMfumfu 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala ebusthomi nalenyatime 16 ukuthi besekule ama-police force.
Abakubandala Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Thaddeus Monzora.
Uphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye becoxa.
Kodwa abakubandla le-MTCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini bemuni abazange bephume lolutho. Izindlu ezinye zazithele elutho yizo ezaphelayo. Yahlala ishishi elalile mgani namabhedo kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Thaddeus Monzora okukela ibandla le-MTCT. Umnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala lomnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubiwa ukuba ubhotabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba okuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisa kwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and you know they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo umnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likamnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala ebusthomi nalenyatime 16 ukuthi besekule ama-police force court. Nanjenge-CCC siyakwazi kubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzini elinyaza izanu izane umthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. Yikho evunyeziwe ukubana ke eChikurubhi ebona oGodfrey Sithole against their own will, ngoba bakhuluma ukubana afuna ukumbona, kodwa yena wabonakala sothi asevunyelwe ukungena ke eChikurubhi njalo ehamba ke esiya mislida ke abathaphi bezindaba lozulu wonke jikelele esithi yena wabona nalo Honorable Sithole lo Honorable Sikhala kuyinto ke yamanga. Kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyasiwe besilabo lo mongameli avukele sinjamisa belokuhluku ukuhlukunyezwa ngokubona ke abantu abanjengabomonzola labanye bezansi sekuku-advansa ke i-two politics ngemva kokuhlukumezwa ke kwabantu ke abathatha izanu babotshwe kubona bangama-victims e-violence, you know what happens in Mathime. So kuyinto emangalisayo kakhulu ukubana ke abantu bayahlukunyezwa, and what Monzola and Chuma thinking about yikusetha ama-political scores.
Ubona uzani vele bakwenzelani khonokho, kukhona okunye esingakuboniyo.
Bayenzela bona ukubana ke becreate ke imibuzo enhlizweni nengqondweni zabantu ukubana ke why ipu singekho, whereas kuyavanala ukubana ke umongameli wahambe zamke ngenesigrubhu wayalitwa enyathile zahamba ukuyabona abantu nokubancedisa ke kuose zabo, okuyinto angayithakazela nokubonga kakhulu. Kodwa izanu yathuma ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethisela abantu ukubana bengahlangani ke lathi. Konke lokhu ke kuyatshengisela ukuthi uMonzola yena lezanu bazama-ke ukubana ba-create the impression ukubana-ke ojob zikhala abasekho, njalo ukubana uMonzola yenza ngani yena lokungcono lokumelela-ke amalungelo abo. Whereas bona kuyibo bayazakalayo kusokala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzola they've been employed with the system, they've been the reason why still up esport ngenxa yakuthanda kwabo-ke ipower lokuthanda kwabo-ke imali. Now they want to come and lecture us and try to masquerade njengabantu abamelela amalungelo abantu. UJob Sikala usengasoze engene ejele ngabe uMonzola ne-ZANU-P F engayenzi what they're doing to assault the authentic opposition. So yinkinga-ke ehlangane layo.
UMnumzana Ostello Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzola uxoxe loSikala kanye loSithole.
Abantu abaqakathekisi into kumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umkhokeli we-MDC ubaba uMonzola uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube layo okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzola laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo ziye kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzola njengomkhokheli wezebandla lepolitiki ukuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke okwenziwa nguMonzola kuzetshenziswa libandla lezanu, akukho okunye nje uphonge ukungenangeni kwezethi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi namakholoko.
Okokuqala, ubaba uMonzola akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kufika kukhophati kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yobukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume. Ngakho kathesi uMonzola ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuze asuka lapho. Khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi Marika Hama, yikho azakwenza ekhulumisana nalalabo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele bakubonise khona. Inhlanhla esiyifisele uSikala yikuthi asine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa lokuthembisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Ngizekolotho emagusini endlikazi layo angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangizekolotho. Ngizekolotho esenta ileyini program engahambe ngayo. So yangakangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya. Ngazokufonelwa ngabo-twelve ukuthi umuzi uselile. Ngazihlupha kakhulu ukuthi uhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini, ngasebe nginike imota. Imota ngayithola ngabo-two ebusuku, kodwa ngezinyawo. Ngagijima ngazongekela emabhesini emzikikazi layini. Ngathola isididi esikhulu kakhulu esisekekayo, umuzi uphelile. Abantwana baphuma endlini benqunu abazange bephume lolutho. Izindlu ezinyile zazigcwele, elide yizo ezaphelayo. Zasala isithi elalile emzani namadoda kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile sathola unyawo. Unyawo lolwanga lwalugqagqagqanyelwa nje. Abanye bethi ngubani? And then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka enkingeni emthethweni. Ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma ukuyefika lapho angena ebhasini. Unyawo lwabiyilo lwabuya lwazonyakala khona kakho kuzimekezipile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu oyindoda usezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona. Into ezazingani ziyabangwa yindaba zelifa ubaba wathona. So mina tengelandlela ukuthi kunengangifuni ukuthi ngizisa nga kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Impahla zabantu abami zaphelele ezindlini, amabele, ukudla, izincwadi zesikolo, bagesi zetisheti, benita, amafriji, mathuluzi. Mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lapha ezimoteni. Wonke amaphatha ami engangisithi ngathi ngathi ngangiwangilungisela abantu izinto engithathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade lamanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line eCholojo. Siyangena kusigaba esilandelayo, siyesihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Vele iLani lithi kulabantu abane labangamathumi ayisithupha lanye 61 bafele entilongweni eTehran izolo lapho kuvalelwe khona abezombangazwe nalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukaMaster Amini wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa uba kulo mlilo oqhamuke entilongweni le. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Dube kubalaleli mphinde ngibingelele kubasakazi bethu be-Studio 7 ukuthi liphile nje.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanelela kancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodla lapho okwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadade. lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela akekho umuntu owezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazegu izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi babeze bethi vala ngebheju yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula
kuqakatheke kangalani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale egadani
kuqakathekile babuduke ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe lakhe noma esifuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo indlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacithi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefike esizukulwaneni
esilandelayo isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapha kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona
kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo so lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniswa ngaphezu kwamandla so iningi labantu liye laphana liye budana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe
ye lapha-ke sixoxa lo baba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu baba ngwenya ungadinelwa kusasa baba
angibonge nami babuduabadala
ayawutshela bathi salulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi siqhubeke ngalo ilizwe silibale iyncwadi zezakhaya zenkosi usolomon isahluko sikakhe 18 verse lika-20 iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo kuyakuhlakanipha khe bamngani wezula uyashoshozelwa yizo kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umfeke azikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani kodwa namhlanje mfuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi asisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle yabantu labo abayibo abaphethe abantu ngezigaba ezithiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwudla nxa ulowo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize yenza khona lokhu okukhangelelwe ngabantu ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ngama-press conference lapho inkokhelo ezithiyeneyo zengatsha ezithiyeneyo kumbe inhlanganiso ezithiyeneyo zibuthanisa intatheli ukubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi umbe uzulu. Ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubula bakhe. Uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sokubhalwe phansi. Ukuthiwa ohlakaniphileyo, ohamba labahlakaniphileyo kuyazuza ukuhlakanipha. Isiwula, umngane weziwula, uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo, azithathayo, lenkulumo azileta emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngobana mhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sezihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsho leli izwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba isibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki, bangabi lenhloni. Ingithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala, nanku ukudla okuvela kulaba abasizayo kumbe uvela kungadla zikahulumende, ikuzwa umuntu othiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye, ibuwula bona lobo. Ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyawuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni Nkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Kulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wenze midlalo uJoseph Njanji usedulela kwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangela impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge 5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa kwathi eleRentals lalo litshayele FC Platinum nge 4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. iChiefs leRhinos besifike kuphelene kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0 ukuthi FC Platinum leRentals zona besifike kuphelene kwesikhathi kuyi 1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukula kwaShichiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kwisigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamileth Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar ukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalo nyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kuMpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar okuyilo eliqoqa lemidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa lemidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu, lento ezinikezabe zishiyene kula manje isikhala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaliko nalawo Europe lase Africa khona ndawo Asia. So hey singani kuzaba nzima ngoba lama players ama injuries bona zawo manengi, but I think mina ngangikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team lawo ase Europe amaningi bayenza kuhle. So I'm looking at the team eje Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la ukhangelele iqembu lePortugal ukuba lenqobe ngungqabutho Gumede.
Namhlanje uChristiano sumna ngePortugal. Ufuli Portugal ya this time izafika izithathi wokukhala.
Umncintiswano wezomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yeZimbabwe izifike komlindi uyacina. Njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ukulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hhayi ngikhalela ukuthi iWorld Cup leyo izasisela something esizapholisa lathi. Yananzelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of iCovid and stuff. But kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollower and ngikhuluma so ngifukuyajusa iDSTV so that I'll be able ukuthi ngibukele.
Usibonakalisweni le yena uthi laye uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizwe ukuthi iWorld Cup yabe seQatar. Ngikuthi mathi masazayo wapi haya kabilishwana. Kathi ngokuthanda kwami umdlalo webhola ayizabe mvukela and then maybe sembukele ngabona amathimu aqualifyileyo senzaba le yami enza ikhethi ukuthi hayi ngahamba lana.
Kula maqembu angamathimu amathathu lambili yaza ncintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela lungamathimu amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazili thumi lathuba mnembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kweleRussia. Amazwe azaphathelwa kumncintiswano wezomhlaba lonyaka ngabalisayele Argentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye labaqoqo bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje akujumo moya uthandaza nkosi yami
yacela
ngiyacela manje kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe nkosi yami
kanye
nawe nkosi yami
kanye nawe
kanye nawe nkosi
yami
kanye nawe yami kanye nawe nkosi yami kanye nawe nkosi yami kanye nawe nkosi kanye nawe nkosi yami
hambe
mani ngimisa yo
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izange nkosi yami ngicelile ngicelile nawo ngimi nkosi angifisi yoni ngimi nkosi ngitalile hela nawo ngimi nkosi
kanye nawe
nkosi yami
hambe
mani hambe mitha yo
kanye nawe
kanye nawe nkosi
yami
nomi ndlela yami
ye labo ke man of influence kanye nawe singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebese lazo abakubanja le-Citizens Coalition for Change bathi ngamangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalele eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubandla le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi maximum prison. Yakala imuli etolojo etolo umuzi. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Olibalisa umthembo sithemba uKeeps Dube lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.